Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 10 Nhlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uPresident Mnangagwa uyakwazi na baqala ukusebenzisa ama spikes bapontisa imoto zabantu, abantu bafa kobulawayo High Court yashika yathi ama spikes insungulozi bulala ama lokhu ezipontisa amadiri azilunganga.
Amabandla ezombusazwe loZulu wakobulawayo sebecothoze amapholisa ngokuchisa amakhombi amabili enzikini yedolobho izolo ngemva kokuwaxotshanisa besethesa abanini umlando wokusebenza ngaphandle komthetho.
I think into edingakalayo ukuthi ngabe kuyakhankaswa kakhulu ukwenzela ukuthi inani leli labantu abazayidinga le injection ikhwele kakhulu.
Uhulumende wamukele amajekiseni wokuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 izolo ntambama awuhlobo lwe-Sputnik 5 avela kwele Russia. Umongameli wele Melika umnumzana Joe Biden ukwele Bhilitane kuhambo lwakhe lwakuqala phandle kwelizwe engumongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Wakobulawayo secothoze kakhulu amapholisa kulandela ukulumatha umlilo okwenze amakhombi amabili enzikini yaleli dolobho izolo ngemva kokuwaxotshanisa besethesa abachayeli umlando wokusebenza ngaphandle komthetho. Ababone lokho kusenzakala bathi amapholisa la ajikele amabhomba entudo ehitshayo i-tear gas phakathi kwamakhombi la. Uhulumende uthi imichova engabhalisanga ukuthi isebenze phansi kampani yakhe yezupho kawamelanga achovise. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Bed Nico Ncube utshele Studio 7 izolo ntambama ukuthi ubengakezwa lutho ngalesi sehlakalo. Kodwa iphephandaba le-Chronicle lithi abantu abacatshangelwa ukuthi ngosiphatheleni baphindisele bahlasela imoto zamapholisa ezimbili bazama ukuzichisa. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association isole isenzo samapholisa. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube laye uthi okwenziwe ngamapholisa ikwephula amalungelo oluntu okungamelanga kuvunyelwe.
Into enziwe ngamapholisa kayifanelanga yamukeleke noma kungaphi emhlabeni. Into yobugebengu, into yokungahlonipha amalungelo abantu, yokungahlonipha impilo. Kanti ke bebengasoze bakwenze khona lokho bengaphiwanga igunya yilabo ababusayo. Ukungahlonipha amalungelo, ukungahlonipha umthetho, ukungahlonipha iconstitution, ukungahlonipha impilo yabantu kuyinto esiyibone kusuka ngo-1980. Ngakho kakumangalisi namhlanje ukubona amapholisa ephosela ama-tear gas phakathi kwezimota ezithwele abantu zigcine zisitsha njengalokho kwenzakele namhlanje. Yinto eyibugebengu okufanele kuboshwa abantu elizweni eliqondileyo bebezaboshwa baxotshwa imisebenzi bangabuyi babuyele njalo kuyo leyo msebenzi. Lo minister wamapholisa ubezaphuma emsebenzini, lo commission ubezaphuma, kodwa ke ngoba kubusa iZANU PF impilo yakhona yiyona leyo. Yinto encane kibenzakeleyo bazaqhubeka besebenza bephila ngayona impilo engahlonipha abantu.
Lona udaba lwezupho lemichova lolu ubona ngani lungaqedwa njani?
Indlela yokulungisa lokhu ukuthi uhulumende asuse ukuvimbela amakhombi lokho akwenzayo. Kubuyele esimeni lapha amakhombi ayesebenza khona ngendlela efaneleyo, ngokuba amakhombi ayindlela yokuphila ebantwini, kubhadalwa ngayo ischool fees, iwafaka ukudla etafuleni, iyo abhadala irent, iyoenza konke nje ebantwini abalawo baziphilisa ngawo, angumsebenzi alibhizinisi ayindlela lela yokuphila ebantwini. Ngakho ke kumele bayabuyisele emgwaqweni kungakhathalekile ukuthi kutheni. Lokho okukhulunywayo ukuthi kube nguzupho yedwa kuyinto yamahlaya njengafanele ngiyamukeleke. Kanti ke into yesikhashana leyo yokulungisa okuthiwa i-short term ngesiNgisi, okudingakalayo ukuthi iZANU PF isuswe embusweni. Sihlale kakhulu ayisahlonipha umthetho, kumbe ivele kayizange yawuhlonipha umthetho, ifanele iphume. Yiyo indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho. Nxa ngabe lokho isembusweni akulandi into ezalunga.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Kunjalo nje amabandla ezombusazwe lawo axothoze amapolisa esithi basebenzise ucuku olungadingakaliyo. Isikhulumeli sebandla le MDCT umnumzana Witness Dube eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe indlela ezama kusetshenziswa uhulumende ukuvuselela ezokuhambisa kayilunganga. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umbiko ocothoza amapholisa ngesizwe amazwi kamafa.
Mahlabe Zulu, sibuya kini ngokudana okukhulu sibika lokho okwenziwe ngamapholisa kobulawayo. Amapholisa namhlanje adlubhedu, abantu babamba umlomo wangaphansi besithi kambe lokho ngitsho lo Smith kazange kwenze. Siyamangala Mahlabe Zulu ukuthi kuhloseni kumbe amapholisa asefuna ukuthi eZimbabwe kube le civil unrest, kube le mpi eyomdeni, kube le conflict yini ezachitha igazi. Thina be Movement for Democratic Change Alliance esithungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa siyanqaba sithi asifuni gazi, asifuni impi, asifuni impi yomdeni. Izinto zonke zilungizwa ngokukhuluma. Kambe umkomishina wamapholisa uyakwazi na ukuthi kobulawayo kulento enje? UPresident Mnangagwa uyakwazi na baqala ukusebenzisa ama spikes bapontisa imoto zabantu, abantu bafa kobulawayo. High court yafika yathi ama spikes insungulo zibulala lokhu ezipontisa amadiri azilunganga. Basuka lapho babe betshaya ama window screen bulala imoto zabantu. Namhla basuka lapho babhadalisa abantu imali zokudiza, namhlanje sebetshisa izimoto phakathi kwesi.
Manje njengebandla lina libona kuyi yini okungaba kubangele isehlakalo sona leso?
Kwedorobho labantu, hatshi abantu bazazikhulumela, kodwa thina njengebandla lenu sibona ngani ngumhawu le monopoli ukuthi izinto zonke bahuquluze babe yibamba zonke. Sebefuna ukuthi imota zonke ezilethe imali ezigadwa ngabantu zibe kuzupho lapho abalezandla khona ezinde ababezinambitha bona bodwa. Sebesenza okuthiwa yimonopoli. Khathesi izuphu ingabe ichajisa $30 bonds ngamanga, mdlana sebebonile ukuthi baba sebebamba iBulawayo, sebebamba iHarare. Sizabona abantu sebebhadala izimali eziningi, sebebanjwa ngamakhala ukuthi bhadalani ngoba kusela zinye izimoto. Yiko sibona ngani i-capitalism ekhona khathesi sidlula yona eRussia leChina, ngoba lapha sebesebenzisa uhlamvu lemboma lemvuvu. Yikho ke konke lokhu abantu bakobulawayo namhla bathi mayuyu. Sesicela ukuthi kube nengxoxiswano ezepolitics, abantu babe le dialogue engcono, sibone ukuthi i-economy yethu singayibamba njani.
Yikwehluleka umsebenzi kwamapholisa nalokhu kumbe sekungena lezombusazwe phakathi khona?
Amapholisa eZimbabwe siyaguqulwa ku-constitution, aseyiwo lawona kuthiwa yi-police force, okuthiwa yi-police service. Amapholisa sokuthiwa anceda abantu, sebe le service commission. Kodwa konke lokhu abakwenzayo sebesebenzisa iforce, udlame. Kambe ngabe wede kulabantwana lezigogo emoteni khona phana bethungela ngama-tears, bethungela besenzani? Kambe ngabe baphilile na?
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende wamukele amajekiseni awokuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 izolo ntambama, awohlobo lwe-Sputnik 5 avela kwele-Russia, kutsho umsakazo we-ZBC. Umsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwezempila kahle uDokotela John Mangwiro ubonakale kulumsakazo elosomabhizimusi weRussia umnumzana Vladimir Machenko egcekeni lendizamchina yeRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare besamukela lesi sipho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lisithi amajekiseni la ayasilela elizweni, kodwa uhulumende yena esithi akhona njalo uzawaba kutsha adingela manye awokungezelela. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana uSeni Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe iqoqa uhlelo logatsha lwezempilakahle olokuthi ikhuthaze abantu ukuthi bayemukela lumjovo. Ngakho kufanele uhulumende azidingele inani elithe xaxa.
Kulinyathelo elihle ukuthi uhulumende utholile ke le donation evele eRussia, kodwa into eqakathekileyo njalo edingakalayo ukuthi njengoba kuyadingakala ukuthi inani labantu okumele lithole le injection lifika kubo 10 million, kuyadingakala ukuthi ngabe uhulumende uba lohlelo olokudinga ama-vaccine amaningi kakhulu ukwenzela ukuthi singabi sithola ama-donation amancane lapha lalaphana. Njalo sabona, njalo siyananzelela ukuthi yona i-Africa jikelele ibilungisile uhlelo lokuthi kube lama-vaccine amaningi angezwe emazweni ayehlukeneyo, kodwa sibona uhulumende wethu emadolonzima ukuthi athatheke amathuba la khona, ngoba ileli nani elivele eRussia 25,000-28,000 lilutshwana kakhulu nxa sikhangelele inani labantu okumele lihlatshwe. Bembona ngani uhulumende bekumele yenze njengalokho okwenziwa ngabanye uhulumende ukuthi vele ase adinge abe maningi lawo ma-injection adingakalayo. Kube sokusiba ebantwini ukuthi umuntu akhetheke ukuthi ahlatshwe kumbe angahlatshwa, kodwa agcwale kokuthi akwanise ukuhlaba inani leli elifunakalayo ukwenzela ukuthi lingahlatshwa ilizwe likwanise ukuthi inani inani lama-COVID-19 cases zilehle kakhulu.
Ye, kodwa siyambona yena uhulumende sithi amajekiseni la akhona elizweni okudingakalayo nje ukuthi awabe kutsha.
I think into edingakalayo ukuthi ngabe kuyakhankaswa kakhulu ukwenzela ukuthi inani leli labantu abazayidinga le injection ikhwele kakhulu. Udubo olukhona ukuthi kungaze kungayenziwa ukukhankaswa ilizwe lonke jikelele kakhulu, ikakhulu emabandleni esiKristu okulabantu abaningi, bangaphuma injections zigcine zingene labantu. Mina bembona ngani into edingakalayo okumele uhulumende ayenze ukuthi kabe dinga lapho kungatholakala khona injection ezingakwana abantu beZimbabwe okumele bahlatshwe, ngoba kathi sesikwenzayo ukuthi kuyabe kutholakala inani elithile elivelelwe nalililutshwana. Abantu abaningikhathesi baphuma kodwa baphumi ngendlela esikhangeleneyo ukuthi beyedinga ukuhlala.
Kodwa lina liyabakhuthaza yini abantu?
Khuthaza abantu ukuthi beyehlatshwa, ikakhulu lapha kobulayo abaningi bebehamba endaweni sebeswela ukuthi bethole injections zokuhlatshwa. Kodwa kubakhuthaza emakhaya, emadolobheni siyakwenza njalo, silohlelo esilulungisayo esifuna kulenza le Ministry of Health elokuthi sikhankase kakhulu ebantwini abaningi.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, umbiko owethulwe lugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle izolo utshengisa ukuthi inani labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 seliqhubeka lokhe liqansa. Lolu gatsha luthi abantu abalikhulu lechumi lati 11 bahlaselwe ligciwane le-coronavirus libulele abahlanu. Sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 36,917 asebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamuka ngomnyaka odluleyo labulala abedlula inkulungwane elamakhulu ayisithupha 1,622. Asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela leli gciwane sebefika inkulungwane phose ezingamakhulu ayisikhombisa 689,920.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo we-SABC uthi umuntu ozithi ngunkosikazi Nkosiyane Tamara Sithole wesigaba seGauteng owathi wabeletha abantwana abalitshumi engaba waqamba amanga ngoba zonke izibhedlela zakwele South Africa zithi azizange zibelethise umama olabantwana abalitshumi. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda usesole kakhulu abaphathintambo bakahulumende abangayiphendula imibuzo yabameli bedale. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele kustudio 7. Ninjani maqhawe namaqhawekazi? Sinibiza maqhawe ngoba veleni ngamaqhawe, kufanele sinibize kanjalo ngoba lizilethe indaba zenjalo, anisabi lutho. Ngamaqhawe akithi komthwakazi, siyaziphenya ngani. Okhulumayo ngugift sibanda lapha e-Alexander. Bazihlobo zami zothanda ukuphawula kanje ngabantu bakithi emathebelelendi. Okokuqala nizobatshela nje ukuthi kusile, vukani emaqandeni, niyeke ukusapota isitha esingamashona kumbe singayizi esiyizano esasifuna ukuqeda ngabantu bakithi emathebelelendi. Namhlanje abantu bakithi bathandela insaro zezano, bathi siyofela khona lapha kunamuntu ozosikhipha kuzano. Izano yiya ifuna ukuqeda ngabantu bakithi. Ninjani? Seladliswa ngamashona nabantu bakithi, kanti kwenzakalani ngesizwe sasemathebelelendi? Sizwe sikamthokazi, vukani. Intandane enhle umakhothwa ngunina, vukani emaqandeni. Kuyayangisa lokho esikubona kuyenziwa izano ngoba vele angeke sikhombe omunye umuntu ngomunye. Ukusetshenziswa izano abantu bakithi besetshenziswa izano, ukuthi hambani niyokhipha ilitshe lesikhumbuzo elifakwe ebhalakwa. Bafaka ilitshe lakithi labantu bakithi ababulawa eGugurawonde esilobela, abantu bakithi amaqhawe azwelana nabantu bakibo ababulawa eGugurawonde. Bahamba bayakhiphafaka ilitshe laphana, izitha abamathengisi bakithi banyonyoba futhi besetshenziswa izano, ukuthi hambani liyokhipha futhi ilitshe lela. Bahamba balikhipha. Okuzoyenza ukuthi ekugcineni siyogcina sesigqabana soda singabantu bemathebelendi, okungasinto enhle ngenxa yobufitshane bengqondo zabo abantu bakithi besetshenziswa isitha esiyizano. Phumani emaqandeni, liyeke ukufukamela inkukhu engeke yacacada. Akuna avolile amaqanda lalo afukameleyo, yabola kudala iyanuka izano, iyanuka phu ipheni zwe ngumnikazi. Ngithi vuka mthokazi, vuka, yekani ukubulala emaqandeni angakacacada abolile. Vukani emaqandeni. Ngiyabonga
wena kankomo kunzi emanxeba, wena okhonya kuzwakale, khonya usemelika kuzwakale kwelikamthwakazi. Siyakubongela nalabo osebenza nabo, maniqhubeke ngomsebenzi omuhle liwuphetheyo. Siyanibongela mpela ngoba elikwenzayo kuyasifudumeza. Mina okhulumayo lizinyane lesilo, izinyane likamcetshi Imbala, indoda emadodeni eyasetsholotsho ngokuzalwa ngokubuya. Ngiyakubongela ngomsebenzi wakho-ke wena kankomo. Ngithi ake ngisho lami ngiphonse awama amazwi ngale nto yenziwa yilaba bantu abasangene emakhanda, abahamba betshontsha amatshe amangcwaba. Akekho umuntu ophelele mpela ongatshontsha itshela amangcwaba ethi wenzayo. Bathi ngalokho abakwenzile bayasivala kubana singawuboni abasenzela khona obubi. Ngiyabazwela, ngenye imini lizoshona, nizobashonela emini ngelinye lamalanga, okanti kufanele lishone sesifikile isikhathi sokushona kwalo. Bona lizobashonela elinye lamalanga. Ngizwa buhlungu ngalaba abanye bethu abayinzalo kamthakazi abasetshenziswa ngabantu bokuza, ngoba umntwana wenyoka uyinyoka. Ungathi uma ubheka inyoka esencane uthi ayizibiluma, inyoka zonke ziyaluma. So asiqapheleni kwakwaMthokazi, and engicelayo ukubana lingalali, vukani emaqandeni, lilungisele ikusasa, silungisele ikusasa lethu, ikusasa labantwabethu, njalo njalo. Ngiyabonga.
Sibonge kwestudio 7. Siyanithanda nonke basakazi bethu esilethela inyuzi ezimnandi kangaka. Yazi inyuzi ezingasiphazamisiyo, yazi inyuzi ezimnandi, sizithola sisezimbabwe, sisesouth africa, ya sizithola sisezimbabwe, sisemzansi bakithi. Ya sanibona nonke.
yebo ngomthokazi bonke ephilani bo kuzalunga ya ngazi ukuthi kuzalunga nini kodwa kuzalunga yeah so lapha siyacela lapha siyacela siyacela laphana singabantu bakumuke laphana sa drilla imgodi engu 3 yakheswa yonke imgodi le ya ngo 2018 ya manje sesihluleka sesihluleka abantu bakithi uthekwani futhi kabambeki ichebechebe enzima ukuthi uvula amanzi lapha sinisikwazi ukuthi inkomo zinathe hayi kuyinkinga bakithi zinkinga inkinga cela isponsor cela isponsor cela isponsor abasponsor abantu basponsor abantu basponsor abantu bakithi mhlawumbe singakwazi ukuthi sithenge amasola sithenge amajojo sithenge amapayipi sifake laphana izinto zonke zihambe bakithi sizithole nathi sesise ebantwini ya sesishoda kancane sifuna amasola namapayipi namapampu namajojo ya sibonge sibonge sihlobo sibonge hlobo ya siyacela siyacela sicela ngomusa sicela ngomusa ya ukuze sizwela bakithi asisakwazi ngemsebenzi iphelile ebantwaneni asisakwazi ukuncenga abantwana ukuthi bashaye imali izinto zonke sezingale kwezinto zethu sezidura kakhulu okungayenziyo ya uyabekwazi naye bakithi ukuthi asincedise sizacela ye angithinte ku 0794432759 bakithi iyo leyo number iyo leyo number mbonge hlobo zami mbonge niphephe khona ngapho emelika bakithi Washington DC ya ndipepe mbonge phumlani vundla phansi kwaba umasendi komuke bakithi
sanibonani sanibonani sibingelele abasakazi bethu abancedisa ukuhambisa izindaba ukusilethela futhi iy'ndaba umsebenzi omuhle mina ngesikhalo nje engithanda ukusibona kakhulu endaweni ekide Plumtree ezikoleni lana okokuqala inumber one engikhala ngayo ikuxoshwa kwabantwana ezikolweni ukuthiwa baxoshelwa ukuthi bakoloda izimali nginanzelela futhi ukuthi uma bexotshwa njengamanje isikolo sivulwe manje last year bekungafunda uma befika esikoleni kuthi abazali bayakoloda iy'mali zizakhiwo into engiyayibona esikoleni sakokonde last week abantwana bexotshwe kuze kwabili ngeviki loko kuxotshelwa ukuthi abeyilanda imali zizakhiwo leyani into iyodwa iyangiphazamisa ukuthi umntwana uma ngavela silele emuva ngaleso senzo akasabuyi futhi akhetchaphe and the two kukodwa lokho kufundisa abantwana ukuxhwala kanti-ke bekungabanjani ukuthi ugovernment akabhekisise indaba yokuxoshwa kwabantwana ey'kolweni uma ukuthi umzali akanayo imali umzali abizwa anikeze umsebenzi esigoba isikolo sihleli sinomsebenzi ongayenziwa ngabazali ukuklina nokwenzana ukuthi umzali asebenze abhadale leso sikolodo ndani ukuthi kuxoshwe umntwana esikolweni kuzoholela ukuthi umntwana alahlekelwe ithalenti lakhe ukuthi kusasebengafunda avuke abe lusizo emphakathini yisi sikhalo enginaso okwesibili futhi ngikhala ngazo iy'kolo ezingathathi amazimdola bathi bona bafuna sitshentshe kube ngamarandi or kube ngama-US dollar manje bangixaka ngokubana bona uma behola othisha imali emabhenki bayihola ngama-Zim dollar okuchaza ukuthi khona isikolo sisebenzisa ama-Zim dollar ukubakhokhela from ku-government mara thina singabazali uma kumele sikhokhele isikolo imali kumele iye ku-government laba beyibayamukela imali ezandleni othisha bathi bona sihambe siyitshintsha ibe ngamarandi manje kuya ngixaka ukuthi sokungazathi isikolo sakukhonde sise-South Africa asikho eZimbabwe ngokubana bona bafuna amarandi and bisingixaka ukuthi kwenza kube nzima kubazali ukukhokha ngemali yangaphandle kubeni abanye abazali abanabo abantu abangaphandle kwelizwe abangaletha i-foreign currency so kukodwa kuchaza ukuthi kona angazi ukuthi uhulumende ubheka njani sicela ukuthi le nto lena idluliselwe phambili ke lisibhekele isikolo sakokonde ngendlela esenza ngakhona kuyacindezela abazali kulimaza nethalente labantwana ukuthi kuncitshe abantwana nje ukuthi bafunde ey'kolweni okhulumayo ofiselani khona lapha kokonde nginesikhalo kakhulu ngaleyo nto ngendlela abayenza ngakhona laba abasiphathele isikolo. Yiko kuyaholela ukuthi khona sigcine sesifundiswa ngabantu abasuka kwezinye indawo ngokubana abantwana babe singela abantu abaphasayo ngenxa yokuthi bayaxotshwa. And uma bebuya abanandaba nabo ukuthi umntwana usalele emuva ngesifundo. So leyo nto iyodwa elihlupho. Ngiyabonga, ngixolisa ukuba mude nge-audio.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ukwele eBhilitane kuhambo lwakhe lwakuqala phandle kwelizwe engumongameli. UBiden ufike wethulela amabutho awele eMelika akwele eBhilitane. Amazwi akhe ewakhuthaza ukuthi ahlale eqaphele izitha zele Melika. Engakasuki ekhaya, uBiden wazise ukuthi uhulumende wele Melika uzakupha amazwe aswelayo amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezingamachumi amabili, 20 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, uMnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Okwenziwe ngumongameli uJoe Biden babukande ukuthi ayelula isandla sakhe ukuthi azame ukufinyelela amanye amazwe la, ikakhulukazi la ngathi mhlambe ezomnotho azihwebi ngendlela efanayo, noma ngathi abasesephansi kakhulu ezingeni lokuthi bangayenelisa ukuthi bazise. Kuyinto eqakathekileyo kakhulu lokuyana babukande, ngoba nxa sesikhuluma iqiniso ayikho indlela engagwenywa noma indlela ekungalwisa ngayo lo mkhuhlane lo ngaphandle kokuthi kube leqiniso ukuthi umuntu wonke emhlabeni jikelele uyathola ivaccine nesini kuyenelisa ukuthi kugwemeke umkhuhlane. Ngoba kuseyinto efanayo, ngoba nxa kuthi kuzathi abanye abaphandle kwelizwe kuthiwe hayi abayekele kanjalo, kube ukuthi ngundoda sibonele amazwe lawa abone ngathi alamandla ukuthi anganiso ukuthi asize angasizi esikhathini esinzima esifana nalesi. Mbone ngathi kuyakufana lokuthi kudlala ngesikhathi, ngoba abantu nxa kunje abantu noma kusesela ama lockdown kodwa abantu basa travel basahamba kwezinye indawo, ama contamination asesekhona ukusuka lapho umkhuhlane uyabungaphelanga, ngoba still abantu bayabezahamba bewuthapha khona lephandle babuye nawo.
Ngezinye indlela, nxa uqathanisa lokho kwenziwa ngumnumzana Biden lokwakwenziwa ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump, ubona umehluko ukhona naye kakhulu ekuphathiseni amazwe angaphandle kwele Melika.
UBiden babugande uyatshengisa sobala ukuthi uyazi ukuthi akekho umuntu owakwaphila yedwa emhlabeni, njalo ayikho noma kungabe kukuthi ungubani noma ulamandla angakanani angekoze waphila wedwa emhlabeni. Ingakho esazi ukuthi kufanele ukuthi alekelele amanye amazwe laphandle ukwenzela ukuthi lokho kuyakusenzakala phandle kugwemeke ngendlela elula kakhulu. Ngesikhalanga kulesitsho esithi chadlanzwa shasuka mumbeleko, kutsho ukuthi ungathi nxa ubona umakhelwane laphana umakhelwane wakho elobunzima woloba usuje kuhleka mhlawumbe ukuthi uzithulele ungasizinga lutho, kukathi kusasa lokho kwenzakala kumakhelwane wakho sekungagcina kufinyelele ngenxa yokuthi awuzange wancedisa umakhelwane ukuthi agweme noma avimbe into leyana ukuthi ingamemetheki. So ingakho njengoba sesiphila kulamalanga siphila entweni ebizwa ukuthi i-global village, kulula kakhulu ukuthi umuntu namhlanje usengasuka amahola ngemva kwamahola athize engabe sefikile Africa, ngemva kwamahola athize engabe sefikile ngabe kuse-Europe noma kuse-America, engabe sefikile noma kungaphi komhlaba. Okwenza ukuthi kube lula njalo lokuthi kumemetheke leli gciwane, njengoba sazi ukuthi lathi liqalise China abantu babelithatha lula becabanga ukuthi hayi kuzabe into yaseChina kuphela, kodwa ke ekugcineni kwatshengisela ukuthi into leyo yamemetheka lula.
Lo ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni leLondon. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe lozulu wakobulawayo sebecothoze amapholisa ngokutshisa amakhombi amabili enzikini yaleli dolobho izolo. Uhulumende wamukele amajekiseni okuvikela igciwane le-coronavirus azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.